DC ndichiti moswera zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba kolamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala igqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhwe esezandleni zamapholisa njalo awaketheswa icala.
Uhulumende angayekele ukusebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Amapholisa ethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi bacwayisisa ngodaba lwendoda engaqanjwanga ngegama ebonakale emfanekisweni imi phansi kwepholisa igqoke ingwane yamapholisa. Phansi komthetho welizwe kulicala ukuba umuntu ongasopholisa abonakale egqoke impahla yawo. Kuminyaka emilutshwana esanda kwedlula, amapholisa abopha abalingisi ababili abenhlanganiso yeBus Stop TV uGonyet loMagi ngoba babenze umdlalo lapho abagqoka khona impahla yamapholisa. UJava obonakale elengwane yamapholisa ungomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa njalo wazakala ngokuhamba ehaza imali ezitaladeni. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela udaba lokwengezelelwa iholo alokhu esezandleni zamapholisa njalo awaketheswa icala. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kuzwekazi le-Afrika sezethule imbiko zixhasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalinhlanganiso kodwa usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Sintimkandla owake waba ngumphathisikolo njalo eyingcwethi kwezemfundo.
Usebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize. Uhulumende angavuki ngolaka, angavuki ngobunke okwenza ukuthi ababalisi bazibangene emgwaqweni babe sebeshaywa beboshwa kubangelwa yikuthi uhulumende kananhliziyo lalabo abasebenza ngaphansi kwakhe. Okungenziwa yikuthi uhulumende kakwazi ukuhlala phansi kuphikiswane kuze kuvunyelwane ulutho oluthize ngoba ababalisi labo balezizathu zabo eziqinileyo ezibenza ukuthi bathi iholo abalikholayo lilutshwane bafuna ukuholiswa ngemali yeMelika langabe yinto kabakhalaza ngakho. Uhulumende kayekele uba ngumtamo olukhuni kakwazi ukuthi abantu bayacabanga bayakhumbula bayabona kakuhlalwe phansi kukhulunyiswane indaba yeholo le ngobana ivele kuzamele bakhole iholo elingcono ukuze la inhlelo zakhe uhulumende lo ziphumelele.
Kodwa kuyikuthi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane, imali leyo ingatholakala yini?
Eqinisweni ngazake ngithulayo mbekanayo kodwa nxa ezikuvunyelwane uzayidinga kanti yona la inika abantu chaza ulezinsuku ezamabhonasi lani lani uyithethe ngapi? Angithi ulako emxhakeni kahlale phansi kulungiselwane kuvunyelwane. Engxaki zalinika ingxenye 50% RTGS. Kodwa uhulumende imali uyithathaku bekayithathi ngapi? Akudingi bakalisi. Baba ngimende kada ngithi kumele ukhande amacebo lezindlela zokuzuza imali yokwenza imisebenzi yokuqondana lohulumende. Eminye yakhona ikuholisa izisebenzi kahulumende. Uhulumende kumele idinge imali angavuki ngolaka. Abantwana nxa belambile egumeni kabajijelwa ngamatshe ngubaba kumbe ngumama bayachaziselwa kuze kufike esigabeni sokunqade befuna ukutsheba ngenyama bagcine betsheba ngomfushwa kodwa bengabulawa yindlala. Engathi uJesu uthi na umntwana nxa ekhala alimniki litshe, nxa efuna isinkwa, nxa efuna inhlanzi awumniki inyoka. Uhulumende kakwazi khona lokhu uhlala akhulumisane lezisebenzayo. Uthi imali uyithatha ngabo labana abantu asumlandu wabo, kanti anti umlando wokudinga imali ngowakho uhulumende kayidinge uzayithola. Ikhona kwezindawo basiyabona lokunye okwenzakalayo, kavala izikhala zonke lezinkohlakazi.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezemfundo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabandla ezombusazwe achiyene ngembono kudaba lwamabhayi elections azakwenziwa mhla ka 26 ngombimbitho. Amanye esithi azangena kulolu khetho kodwa amanye athi kawasoze. Lawo athi kasoze azihluphe agoqela elemthwakazi Republic Party, iNCA kanye lelisanda kubunjwa ele Ideas Party for Democracy. Amabandla athi azaphatheka ukhetho lolu agoqela ele ZANU PF lamacele omabili oMDC. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona phakathi kwesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo lesikhulumeli sezabhu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani bekhethe ukungena kulolu khetho.
Sibona kule iphutha elikhulu ukuthi sikhalale ngoba lolu khetho luzayo ngakho ukuthi thina inkokheli lamabandlethu sitya singeni abantu labo bazokhalala bethu sibungene ngoba siyazi and iqinisweni siyazi vele bayaqhila labantu kodwa singakhalala thina sizatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo, njenge mthwakazi lifuna ilizwe liqunywe, omunye ngabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho?
Ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe kurekhodi eshiyeshiyeneyo emazweni eshiyeneyo. Kuyaba lento esifana labo referendum esifana nalokho ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efana layo naleyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libunjwe libe yilizwe. Into zonke ziqalela khona la kuma irregularities ona la akhona. Uma sikuvuma ke manje ukuthi sivume ukudonswa ngendlebe ukuthi sizolegitimize iZANU PF, sisazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho obikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama opposition party ukuthi ayilegitimize injene ngetiketi lesisiba khona yeyobusayo. Sina nje MRP kumele abantu bekuzisa khethi ukuthi size izinto zethu ngendlela eshiyeneyo andisazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU PF inohlobo lwayo lokwenza izinto ama opposition parties amaningi alokho engakubona ukuthi iZANU PF yenzani. Thina nje MRP sizakuma laphana esihlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yamelishini izasisiza noma sesifuna referendum kusasa izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirobe ngoba vele mase kuzafika indaba yokuthi sifuna ukuqunyilizwe usokwale ukuthi iZANU PF izabuya lamanye ama-irregularities izawasebenzisenzela ukuthi kungayenzakali khona lokhu.
Pho selokugcina baba uNdlovu usigqibele uhlelo.
Angila lo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe mina ngifisela abafowethu abemthwakazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo kodwa ke bengithi mhlambe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho labo abangene khona kukhetho ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo labo baphathekile kulolo khetho bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba into emqoka kubo kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani yebo ke siyazi ukuthi usidila ngizaphinda njalo ngithi lezi kiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba kupower at all costs and abalani labantu bakithi kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi siwulungisa njani lokho ngoba ukuliquma sifiso mhlambe esingaba silungile kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics the nuts and bolts zakhona zenziwa njani i-referendum ekhulunywa ngomfowethu ubaba uMoyo izomele ibe i-referendum ecelwa kuzikhiwi zonezo ucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo so sisenjeni bafowethu kodwa ke akumelanga sinathi imveleko imeseji yethu njengezabo sithi ngendlela abakwenza ngayo udabengwa olookout masu labanye babo omangena dathi sokumele sisukume silwele lendaba
umnumzana Masongelwane Ndlovu isikhulumeli sezaphu ubexoxa indawonye lesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo bendawonye lontungameli Nkomo weStudio 7 ni lababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 lababanjwa igciwane leCoronavirus liyalisehla kusukela iviki edluleyo amanani ababanjwa leligciwane besekhwele ayafika kunkulungwane ezimbili ngalangalinye ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kumanani awethulwe izolo lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulapha ngamakhulu adlula ayisithupha 651 ababanjwe leligciwane
lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
Umamandi lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC ithi bonke ababhalisela ukuvota kuwonale umnyaka abasoze bavote kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho ngoba amagama abo awangangeni kuluhlu lwabavoti i-voters roll. Iphephandaba leHerald lithi izulu elinayo kulezinsuku emadolobheni ambalwa lithiye umonakalo omkhulu ezinye izindlu zingenelwa ngamanzi okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
linjani walaleli baka Studio 7 lani basakazi elisakaze indaba ezimnandi osithandekile uChris Gandhi odungamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedis hayi sithi libambe injalo siyazizwa mbele izindaba ezingathathi hlangothi indaba zeqiniso indaba ezingasekela ihlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyakwezela amabandla akhankasa amabandla hayi hayi namhlanje zothanda ukuphawula nje ngezaphu izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya ngestrategy sawo senesiyana eseyiso sabulalisa abantu bakithi ngegugurawundi ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona iloku isafuna nalezimbabwe into yabe lula kudala basezelezikhadi lokuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu bengimayisahamba ngestrategy sensane eseyiso salimazisa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kulesidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi sivoteleni umthwakazi wayeliqembu engimbona lilombono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje izaphu ifuna ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokungamazi le-oil
anibonani bantu bakithi linjani ngezindawo angithemba kula muntu ongakuboni ukuthi i-coronavirus iqanjelwa manga coronavirus elizweni lelavele iqanjelwa manga kula corona lapha elizweni i-corona is no pain buka nje ukuthi kwenzakalani elizweni abantu bebhekile into yonke eyenzakala elizweni badiliza izindlu bayatshontsha babulala abantu bathumba abantu into yonke embi eyenzakala emihlweni abantu abantu bebhekile buka kusasa ubesima phambi kwabantu beqamba amanga bethi banakekela abantu emkhuhlaneni abantu abakhuluma ngabo yibani ngoba abantu babulawa izano abantu bathunjwa izano pili abantu bahlukunyuzwa izano pili abantu laba abathi babanakekela yibani isikhohlakali zezano leli laba vele akusho abantu abangakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu ngezenzo zabo ezimbi abazenze ebantwini laba bantu izenzo zabo laba zibonisa vele ukuthi akusho abantu abomfana ukuthi kube bakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu laba ngezenzo kuphela abazenze ebantwini buka nje ukuthi ilizwe linjani ilizwe ebanki kakula mali kodwa imali igcwele ezindlini ilizwe kalila mali amabanki kakula mali kodwa amaqhubaqhube imali atholakala endlini makuthi akuba nje inkunzi imali ebalwa lapho uyamangala kodwa ebanki ngale kakula mali ilizwe bani linjani i-corruption vele umuntu oqala o-corrupt ngumnankagwa umnankagwa yiso isikhohlakali sakuqala yilo isela lakuqala ngoba umnankagwa uthintakala endawo konke ebubini lobu umnankagwa ngiyohamba phambili ebubini lobu okwenzakala elizweni bonke umnankagwa uyathinteka zonke indawo
salibonani salibonani bashakaza bahle bestudio seven sengathi inkosi yomuswa ingaba lani lonke bashakazi nabalandeli labalaleli ngithi inkosi yomuswa ingaba lani ngibingelele olibingelelayo ubeke ithemba ncube ngesibongo ngizalwa laphana inanda ngokusebenza ngisegoli ihanizu sengathi inkosi yomuswa ingaligcina njalo liphilile liphephile sengathi ivoice note yami leli ngayifunda bashakazi abahle abathandekayo sengathi kulo nyaka ozayo uNkulunkulu engasigcina sindawoni kuze kufike usuku lokubana siyakhetha uhulumende uyakusilalela uza kuhlonipha namalungelo wethu sindawoni simoya munye nithi inkosi yomusa ibe nani laphele khona ngiyabonga amen
salibonani salibonani basakazi nabathandi beStudio 7 lona okhulumayo ngugift sondo kumfoka ndlofu lapha nePlumtree kwaGambo basakazi bengithanda ukuthi ke ngikhulume ngobusela embubona lapha neBed Bridge eZimbabwe wekhwamasela adlula laba abagqoka iuniform ebhalwe ZRP ngamasela amakhulu lawo kufanele ukuthi abantu beke bewabheka ngiyabona laphana eBed Bridge laphana kuZimbabwe side elinye ipolisa libuza umunye umama ipassport umbuza kanjani ipassport umuntu esezweni lakhe mangabe ufuna ukubuza ama documents kufanele umbuze isithupha kodwa ngibona esediziswa lo mama ekhichisa i100 rand zama ukuthi abantu bakithi abake beke ukuphanika abayeke ukuphanika indaba ukuthi bebethi imali esisebenza nzima behambe besipha amasela le ayikho ayikho impela ngoba ukwazi ukuthi uzobuza ipassport usukini kodwa ngibona impela umama lwana ngimtshelile lo mama ukuthi ungakhiphi ungapha amasela la imali la kodwa ha umama lwana esephanike ebona ukuthi ungabotshwa ungabotshwa uyephuza ukini so amasela la kufanele inkinga nje akula umuntu ozakhuza ngoba amasela asuka kona lephezulu kupresident kodwa into eyenzeka lapha nimbi kakhulu kodwa kusiya ngami ngabe nje konke laba bantu laba umhlobo lo dlimbebe uyasuswa kithi abantu bakithi they aba understand kodwa ungabona nje mampoyisa ehlukumeza abantu uhlube kwasila yilo mhlobo lo dlimbebe sometimes ungazwa abantu behlala bekhuluma ngalamashona ngamashona ayi laba bantu abalunganga manje mina lokuba defender kwezinye inkundla ukuthi hayi asiphileni sonke singabantu bezwe linye kodwa hayi laba bantu abazimisela ukuphila lati hayi bayangisa laba bantu lo mhlobo lo dlimbebe lo hayi yikho ngesinskadi ngize ngincomi emarapi maestali inqunywe phakathi izwe once laba bezihlalele bodwa bezidlimbeba zabo lati sizihlalele zodwa zingabantu ngiyabonga uhlanganise ethembisa
sanibonani sanibonani ku studio 7 okhuluma kulumayo ngoJaymon ngajabula le audio mayingafundwa simamele konke okukhulunywayo ku Studio 7 labathi sivotele imthwakazi kodwa imthwakazi okumele sibe yazi bantu bezimbabwe ukuthi ayisokungenela ukhetho so siyokulahlisa abantu sokusekugcineni waye singavele sitshela abantu sithi bevotele iMDC Alliance kaChamisa iyo engathi i-opposition party eseduzane lokuthi ngakhipha isifo lesesizani PF kawana siveleni sitsheleni abantu ukuthi asingeneni ku-MDC Alliance sikhipheni izani PF okuningi lokwehlukana sizokubona ngokuhamba kwesikhathi sike silungiseni sibone jobi lokhu esilahlisa abanye kusasa kubuye lowo ye ngubani lambavukana ngeke ayenze lutho ngingajabula le audio ma engafoni
ngalibonani msakazi omuhle mina ngiyamangala zihlobo zami ebantwini bona laba abahlala bethi bantu bakithi abesindebeleni bantu bakithi abesindebeleni ukuthi kathi ngabantu abanjani mina ngicabanga ukuthi abantu bona laba abatsho njalo abakhuluma ngedozi kamqondisi kabayazi ipolitiki ngoba into kamqondisi ayiladu into kamqondisi ngumbala ayiladulo ayilamlenzi kayicaci ngoba ngihlala ngibuza ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi ifuna umuntu ole 51% ukuthi abe ngupresident qondisi nxa engathi yena uyangena kukhetho lokuthi ufuna ukuba ngupresident i 51% uzayithola yini emathebheleleni engavotelanga icountry wise so into kamqondisi ayisiyonto ukuthi ingakhulunywa kuhle ziphansi kunathi amadiye madoda nxa lifuna ukuthi imathebhelele ndizibuse lina abantu lokho elithi mqondisi mthwakazi kumele ukuthi ngasikhuluma kunje abantu besegangeni ngasikhuluma kunje abantu besenza izinto ezinzima ezokuthi bazikhulule hayi lokho elikukhulumayo lesithi hey mqondisi mandebele ezimeleni yekwathini kwathini lihlezi phansi linathi tiye
lawo bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemidlalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lizadibana lele Malawi namuhla emdlalweni wenkezo ye-Africa Cup of Nations kumbe AFCON wesibaya sika Group B kwele Cameroon. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa yena othi iqembu lama Warriors kumele libophe ziqine namuhla emdlalweni lo ukuze libe lethuba lokuphutha kusigaba lesi.
Eliza nqoba kusasa liza kuba lamathuba amaningi okubana liphumelele ikakhulu nxa lingenelisa ukuthi kumdlalo wabo wokugcina bathole ipoint eyodwa kube yidraw. IZimbabwe izabe idlala leGuinea kumdlalo wabo wokugcina kube kanti iMalawi izahlangana leSenegal. Kungenzakala njalo ukubana lanxa iZimbabwe ingawina kusasa ibisinqotshwa kumdlalo wabo wokugcina leGuinea kungenzakala ukuthi baqhubekele phambili lapho babe sebemelela phela ukubona uba yibo yini abakwamanye amaqembu amane azakhethwa ukubana yiwo aqede engawesithathu kuma group abo kodwa elama points lama goals angcono kulabanye.
Ubona njani okunye kuya phambili ngomdlalo lo?
Kakathekile ukubana iqembu leZimbabwe kusasa lapho lidlala khona le Malawi linqobe ukwenzela ukuthi amathuba okuya phambili abe maningi. Sizabona ukuthi iqembu leZimbabwe izolo bahloliwe umkhuhlane we COVID-19 baphuma bonke bebengela umkhuhlane ube kule hungahunga lokubana umqeqeshi weqembu leZimbabwe uNorman Mapheza ubebanjela umkhuhlane kodwa sokutholakela ukubana hayi lokho ayisikho ngamanga nje abekukhulunywa ngabantu uNorman Mapheza uzabe epho khona umdlalo obengani akula qinisa ukubana engaba khona uKnowledge Msona yena owakhitshwayo kumdlalo weSenegal elimele kodwa abamhlolisisa mhlawumbe nxa kungenzakala ukuthi asile engabe ekhona kulabo badlali abazamelela isizwe nxa sikhangele ngoba kuqakathekile ukubana iqembu lethu linqobe uNomen Mapheza engajikela abafana abangenelisa ukubana batshayele egedini njalo bahlohle. Mina nxa ngikhangele mbona ngathi uNomen Mapheza ujayele ukusebenza labafana abamjayeleyo kumbe ake asebenza labo ikakhulu kuqembu lakhe leFC Platinum kunjalo ke ngalelo akungeke kumangalise nxa ngabona abafana njengabo Never Tigere kumbe othabani kamsoko beqalisa kodwa nilethemba lokubana lanxa njalo uPrince Dube bamkhipha bamsubstitute kumdlalo wokuqala leSenegal nxa bengamnika ithuba uPrince Dube ujayele ukukwenza ukubana amathuba azayo awathele emambuleni.
UThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo. Lokhu sikudaba lwezemidlalo. Kusele kumi iqembu leWange lele Arenal Movers kumncintiswano weSouthern Region Division 1 Wafa Wafa Tournament. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Sifezekile isifiso sikamqeqeqi weqembu le-Arinel ukuthi Mandire yena wavele watsho ekuqaleni komncintiswano wafa-wafa ukuba injongo yabo ngeyokuba bafinyelele kufinal. Ekhuluma ngemva kokuba iqembu lakhe selinqobele indlovu yanyathela 6-5 ngemva kokutshaya kwembekwa, uMandire uthe bazazama ngakho konke osemandleni abo ukuba bayiphakamise inkezo.
Thina sijabulile ukuthi sesikufinal. Sikhangelele ukuthi siye computer. Singa computer kuhle, sidlale kuhle, siwine. I think kuya kungathabisa imbulo yethu yonke arena lingabe sithathi. Sizama ukuthi siyenze esikufanisayo ukuthi siphumelele.
Ngesikhathi besihluke ngumangoya amaqembu omabili engenelisanga ukulitshayela emambuleni kusemifinali yesibili, iqembu lewange litshayela eBoza 90 nge-1 kanya, njalo uhlohlele abafana beChipanga nomdlali wake wadlala isikhathi eside kwisigaba sePremier Soccer League edlalela iqembu leChicken Inn uThabani Goredema. Umqeqeshi weqembu lewange uBongani Mafuthi kuzamile babophe ziqine ukuze banqobe iqembu le-Arinel.
Sibona ngathi zathola igeme enzima kakhulu ngoba liyana enye team ikhanya iqinile idle indlovu yanyathela i-team yamasosha. So kuzamele sibuyele futhi ekhaya siyesebenza kakhulu ukwenza ukuthi umdlalo lo ozaba sewangi ube mnandi.
Awukaziwa ukuba ifinali izadlalelwa ngaphi, kodwa imidlalo yesemifinali iqhutshelwe enkundleni ye-White City yedolobheni lakobulawayo ngempelaviki edluleyo. Njalo uMafuthi yena labantu basewange bengajabula kakhulu nxa ifinali ingadlalelwa khona le emalahleni. Umncintiswano wafa-wafa ubuvulela indlela yemidlalo yeleague, njalo abe-Southern Region Division 1 Soccer League sebekhuphe uhlelo olokuba amaqembu azadlala njani kusukela mhlazili-10 lanhlanu kuyona le inyanga kazibandlela. Umqeqeshi weqembu leindlovu yanyathela uClement Chimimba uthi umncintiswano wafa-wafa ubaphathise kakhulu ukuthi balungiselele ukuqala kwemidlalo yeleague.
Especially isibonisile endaweni webhawuthi okulamalubhozi wethu lama players wo afit wo agood webhawuthi ngase siqalisa in isizini yethu siyabe sesikwazi ukuthi thina ama-areas esirongo khona kungako. So isincedise kakhulu.
Kulamaqembu alitshumi lathoba munomunye kusigaba se-Southern Region Division 1 lo nyaka, njalo ngomgqibelo kuhlelo yokuba kudlalwe imidlalo eyithoba munombili kuthi ngensonto kuza kuba lo mdlalo owodwa. Ngimile Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njani.
Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uhambise umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozalaya ezokuvota edale leCongress. Kusukela nyakenye, ezinye izigaba zelizwe leMelika bezisethula imithetho ephathelane ngezokuvota. Imithetho le yafakwa kulandela ukunqotshwa kukamongameli Donald Trump. Kodwa uBiden ukhanya engasekelwa ngabanye bebandla lakhe lamaDemocrats kulolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udaba lwama-voting rights ludaba oluqakatheke kakhulu, kakhulukazi ngoba yiso, that is the pillar of democracy ye-America. Ukhetho lwakhona lwenzakala kube lokuthula, abantu bamukele ukuntshintshwa kwenkokheli. Ngalokho indlela ukhetho lwakhona olwenziwa ngalo luqakatheke kakhulukazi. For instance, imithetho yakudala yayisithi abantu abamnyama yama are two-thirds human, and the local had a lot to do with the electoral system, the electoral college system ukuba yenziwa kanjani, and the ama precinct indlela abasika ngayo, and the lama democrat abanye bafuna ukuthi uphombe ukuvuka nje uphombe ufike ubhalise uphombe ufike uvota, amanye ama safeguards bafuna abe very loose. On the other hand, ama republican wona afuna ukuvalela abantu abangavumelani labo, ikakhulu abantu abamnyama who would not who would be disenfranchised the most. Udaba lolu olokhetho luqakatheke kakhulu. Amademokrati ungavumelani kwabo labo is very healthy ngoba you kind of don't want anybody running away with it and having their way. Idebate yabo is healthy.
UMnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. amapolisa athi adinga umprofita uPassion Java ngoba wabonakala igqoke ingwane yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-Atus ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhe esezandleni zamapolisa njalo awakhetheswa cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela asidibaneni ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.